amalunga ebandla lezano iPF batshengisele besola usibalukhulumoyo bethi kahambe udelela unkosikazi Grace Mugabe umkamongameli weZimbabwe. Laba bantu bebethwele amagwaliba lamabhakane abebhalwe ukuthi unkosikazi Moyo ulenkethabetshabi lokuthi weba imali, ngakho-ke sesifikile isikhathi sokuthi ahambe. Unkosikazi Moyo yena uthi akethuki njalo akunanto emthintayo ngaphandle kokusebenzela ubulawayo.
I-Women's League nxa kulabo bantu belamandla okuthi bangikhiphe, it's okay, but I will remain a strong supporter of ZANU-PF.
Abatshengiselayo bebehlabelela ngesishona akuna ngisho loyedwa ingoma yesiNdebeleni abayihlabeleyo, zonke bezihaya unkosikazi Sandi bethi kahambe. Usibalukhulu uthe uvele usekhulile njalo bakunala sikhundla asibangisayo wasisela umaqoqa ukuthengisela amhlophe.
Baye ephathi, iphathi izakwenza njani igqibaphendu? Mina ngisebenza umsebenzi wabantu engicabangela ukuthi uyadingakala abantu bakithi bayo. Abantu abathi nxa abanye abantu besenza umsebenzi bavotwe. So mina ngizakwenza umsebenzi. Nxa bevota kungabantu bakobulawayo bavotayo, fine. But ngokubona kwami angikholwa mina ukuthi abantu bakobulawayo bangazivotela into ezaphila.
Kusenjalo, ubulawayo usethe uhlelo lokubhalisa abazavota olwe-biometric voter registration luhle, noma nje uhulumende esebenza lube luhlelo olubi emehlweni abantu bethi liyehlisa ubuqili kunye lokuvota kabili. Ubulawayo ubethe gwaqa e-Silas Conference Center lapho abathembi kubi ukungenela kwezeki ekuvaleleni inhlanganiso yomhlaba e-UNDP ekuthengeni imitshina, bethi njengoba babevalelwa ukuthenga imitshina yokubhalisa abazovota kuhle ukuthi bathenge imitshina yokuvota ukuze ukhetho oluzayo lube lequla elitsha labazavota njalo kuvotwe ngendlela entsha engelabuqili. Umfundisi uHussein Sibanda olilunga lebhodi ye-Electoral Resource Center uthe uhlelo lwe-DVR luhle njalo yilo oselusetshenziswa kulezi insuku.
Kuqakathekile ukuthi abantu bazwisise ukuthi ukusebenzisa izithupha okwakudala kungeke kwakwaniseka ukuthi kukhiphe uhlelo olubonakala kakuhle, uhlelo oluzakhipha ubuqili, uhlelo oluzakhipha abantu abangabuya bezovota kabili. Ngakho uhlelo lolu lwe-DVR luyanceda ukuthi kuhluzuke ukwenzela ukuthi umuntu ngomuntu akwanise ukuthi avote kanye kuphela.
Udokotela Samukele Hadebe uthe abantu bathi bayayifuna i-DVR kodwa sebelokuthandabuza ngoba uhulumende usekamalaza ekulethuleni.
Sikunanzelele ukuthi abantu beZimbabwe yiba bathe bafuna i-DVR, kodwa ke inkinga esikhona yokubana indlela sethulwa ngayo sibuya ngayo sokukhona ukuthikameza, sokukhona ukuthandabuza ukuthi kungenziwa ngendlela ezaphathisa uZulu. Singalibali ukuthi i-voters roll yeZimbabwe iyehlala ibangela ukubana ukhetho, impumela zokhetho kungabi lokuvumelana ngenxa yokuthi i-voters roll yonakele. I-PVR ibikhangela ukuthi iyokumele ithini iqondiseke i-voters roll yethu evele iyonakele.
Okwenza amalungelo oluntu uThemba Tizeya uthe uhlelo lwe-DVR uma lusenziwa ngendlela luhle kodwa izeki isisiba nobuchapha osokubangela ukuba abantu babe nokuthanda futhi ukuba luhlelo olunezithelo. Uhlelo lwe-DVR luhlelo lokubhalisa ukuvota umuntu esebenzisa iminwe kumbe iliso njalo okwamanje iZimbabwe iphakathi kokulungiselela ukuthenga leyo mitshina, kodwa uZulu uyathandabuza indlela uhlelo oluqhutshwa ngayo. Ngimele isitudio sendlini kobulawayo, ngingunaphumelelo Moyo.